So we see ka disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 29/4/2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezanu PF lamukela imbiko yesithunywa seUnited Nations unkosikazi Alena Duhan othi izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yezanu PF zesulwe ngenjabulo.
I corruption kuphela le mismanagement yiko sezokulela economy yelizwe. Kodwa okokuqala entanda ukuthi ngikutsho ukuthi ama sanctions yiyo aphambili. Ama sanctions yiyo asebulele umnotho welizwe.
Kodwa abanye bathi lanqa befuna ukuthi izijeziso zesulwe iqiniso ukuthi ayisizo ezidala ubunzima elizweni.
Zabantu bagalutho ngukhulumende obusa kubi ogcela amahulukuqu lamasela abantu benkohlakalo yikho mbona ngathi izizithezo ezikhona ebantwini beZimbabwe.
Udaba lokuthi abasebenza kwezempila kahle kumele baqale bafundiswe izifundo zokuzinikela kunhlelo zesizwe ludala inkulumo.
Abantu badinga ukuzwisisa ukuthi linto phambe ingabe ihlanganisela abantu abavele abakuhealth kumbe sithi izabe isenziwa yilaba abaye befuna ukungena kuhealth.
Ibandla lezaphu liphakathi komhlangano weCongress lapho okuzakhethwa khona umkhokheli omutsha ozakwelama umuyi umnumzana Dumiso Dabengwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lanxa isithunywa seUnited Nations unkosikazi Alena Duhan esithi izijeziso zenotho ezetheswa amalunga ezanu PF ngelemelika lelebhilitani kumele zesulwe ngoba zilimaza uZulu makhaza. Amazwe omabili akhangelelwe ukuqhubeka efake lezi zijeziso ngoba injongo ezafakelwa yona ilokhu ingaguqukanga. Izijeziso lezi zafakelwa inkokheli yezanu PF ukuyikhuthaza ukulondoloza amalungelo oluntu aqhubeka enyathezelwa nguhulumende. Ekhuluma lentatheli izindaba izolo unkosikazi Duhan ukhuthaze njalo uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi asungule inkulumo eziqotho ukuze kulungisiswe okuhluphayo kwezombusazwe kuhlonitshwe amalungelo oluntu njalo lomthetho ulandelwe ngemfanelo. Uthe kumele kuqedwe njalo inkohlakalo elizweni. Ibandla lezanu PF lamukele imbiko le ngezandla zombili. Lanxa elemelika lingakaphenduli umbiko kaDuhan, selikubeke kwacaca esikhathini esedluleyo ukuthi ukuze lesule lezi zijeziso kumele uhulumende ahloniphe ilungelo loluntu, aqede inkohlakalo njalo alandele imithetho yelizwe ngemfanelo. Untungamile Inkomo weStudio 7 uxoxele lunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule yena othi kaboni zisuswa lezi zijeziso.
Umumo lo weZimbabwe ama sanctions kuliqiniso ukuthi yosubulele umnotho welizwe. Angivumelani lalokho okukhulunywa ngama British lama Americans athi wona i corruption kuphela le mismanagement yiko sezokulela economy yelizwe. Kodwa okokuqala entanda ukuthi ngikutsho ukuthi ama sanctions yiyo aphambili. Ama sanctions yiyo asebulele umnotho welizwe ngoba ama sanctions yoba siphambilini sikhuluma ukuthi abantu laba bela kube khuluma ukuthi ama targeted sanctions. I see ama targeted sanctions law ngoba ama lokuzeni ama IMF labo bani bonke laba abayibo abaphethe izimali zomhlaba ngabe ngase sibolekisa izimali lezo bese ivalela phandle njengelizwe leZimbabwe sokutshengisa ukuthi you ama sanctions la njalo ungakhangela nxa usithe ama targeted sanctions abantu abahluphekayo ngabantu kuphela nje abantu abangaphansi lapha emakhaza andibahluphekelani labo bantu bahlutshekisela ukuthi babe lomvukela bavukele uhulumende yikho kuphela ukuthi bazwe ubuhlungu bagcine bevukela uhulumende njalo ba at the end of the day kwenzelwa ukuthi kube le protest vote abantu bevote bezondile bevote besithi bazondile andumuntu ozondileyo uyabe engavumelani lalokho okukhona ngaleso sikhathi
amazwe la njengoba esala esithi okubulala umnotho kayisizo zijeziso kodwa yicorruption inkohlakalo lokungabuswa kuhle kwelizwe singabona yini mhlawumbe bevuma ukuthi hayi ingempela izijeziso zilomthelela omubi kumnotho weZimbabwe
okukhona ukuthi iAmerica leBritain bavele bona ambaboni belento abayivumayo ngeZimbabwe ngoba konke lokhu kungaba yize nje abakwenzayo ngoba owabo babuhlungu bakho ngakho nkomo ngumhlabathi ilendi leyathathwayo konke lokwana babengalandaba iAmerica leBritain le ibengalandaba kusenzakala sibuyela isikhathini sobhuqazwe lemuva bazange bebe lendaba lalutho ngoba umhlabathi babelawo khathesi umhlabathi usuthethwa ngabanikazi lapho sebele ndaba khona bayalwa laba bantu kungenziwa yonke indle ambaboni bevumelana lalokho abaza kuthola ukuthi ama sanctions ayiwaphambanisa ahlupekisa abantu ahlupekisa abantu abantu makhaza abantu phansi lapho bathwele nzima baphila nzima ngama sanctions enelokho baza kuthola kodwa baza kubalekela khonoko bese bephuma lokunye okwabo abakufunayo ukwenzela ukuthi babe vele ngabantu abangavumiyo ukuthi ama sanctions yiwo asebulele umkhonomi welizwe lethu leZimbabwe ama-sanctions yiwo ahluphekisa uzulu weZimbabwe ama-sanctions yiyaletha ukuhlupheka phakathi kwabantu ama-sanctions yiyaletha ukuthi intandane zilale zingadlanga ama-sanctions yiyaletha ukuthi abafelokazi bahlupheke balale bengadlanga wonke umuntu uyahlupheka eZimbabwe ngendaba yama-sanctions
umnumzana believe kaule yisiphathamandla sebandla lezano PF siphinde saxoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla yena othi umbiko kankosikazi Duhan undebe mbili ngalokho ibandla lezanu PF akumelanga liuthakazelele kakhulu lo mbiko
ngoba ngithi uchilo wathi lezi zijeziso zenotho zilimaza uzulu lokhu okuchiwo iZANU PF kusukela lale emuva lanxa nje sisazi thina abaningi ukuthi izijeziso lezi zafakelwa abakhokheli bakahulumende leziphathamandla zezanu lamankampani amanye athize athinteka ekuphambaniseni amalungelo oluntu ngakho-ke mbone ngathi-ke lenje wabachayela ekhanda bona bezanu PF basebechake impembe lamagogoko ukuthi yiko kanye abahlala bekukhuluma kahle kodwa ngithi ke khonapho lanxa ebethunywe United Nations umbono wamuthi lokhu labo abafaka izijeziso zenotho asoze babe le ndaba lakho ngoba izijeziso zenotho asizo azivelanga ku-United Nations zavela kubo-USA zavela kubo-UK zavela kubo-EU zavela Australia zavela la manya amazwe ama-Nordic countries laba ke bakholisa khona ukuthi uthe izijeziso lezo ekazikho emthethweni njalo zihawulisa abantu abaningi beZimbabwe lanxa nje laba abaningi ukuthi bahawuliswa izijeziso lezo kuvela bangikwazi abantu bahawuliswa nguhulumende obusa kubi ogcwele amahulukuqu lamasela abantu benkohlakalo yikho mbona ngathi izijeziso ezikhona ebantwini beZimbabwe hayi kona lokhu khulunywayo okwabozidera labo bani bani lokhu ngokwabantu abalutshwane kumele bakulungise lalabo abathi bayaphambanisa
siyabona ukubana ungani ubambe lapha wabamba lalaphaya okokuthi lalabo abangani bebemsola bakhona abangani hayi ayisiyo indlela ade becabanga ukuthi uzakhipha ngayo iripoti wena ukubona njani
hayi ngiyakuzwa sibili ubambe lapha lalaphana ngibone ngathi mina ubesebenzisa ubezama ukusebenzisa lokuthiwa ngesilungu idiplomacy ukuthi lanxa ubechaya ngale achayela ngapha ukwenzela ukuthi angathi ke uyamkeleka ke okwethuleni umbiko wakhe lo ukuthi lalabana bemsola besithu zaphuma lalokho but hayi kodwa ukhulumile ngoti kakuhlalwe phansi kukhulunyiswane kakulungiswe indlela zokuphathana kwabantu lakho konke lokho ngibona ngathi nje mina ubezama nje ukuthi lokho esingathi ngesilungu balancing the report utumbiki wakhe nje ungaziwa bangancane kokuphela thole ngapha langapha ezamukuthi ame phakathi laphakathi ayisiwo mbiko ophume esibili wathi yiko zafica ukuthi iZANPF lokho okunye okukhulunyiweyo vele kayikuthinti igijimela khona ukuthi izijeziso zenotho lezo kazikho emthethweni yezi zilimaza uZulu lomphakathi mbona ngathi nje hayi ubezama ngobana kukhanya ngathi vele umama lo kukhona ungathi angazi imbiko yakho ikhupha njani ngoba sizwa kuthiwa eVenezuela lakho bathi hayi lokhu akukhulumayo kayisikho sizwe njalo lokuthi abeSyria labo bathi hayi abaningi bakhona bada kuphoselwa emgqonyeni wezibi ngobana asiwo mbiko oqondileyo asazi ke ukuthi lapha kuyozala nkomani.
Umnumzana Thandeko Zinti Mkandla yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Udaba lokuthi abasebenza kwezempila kahle kumele baqale bafundiswe izifundo zokuzinikela kunhlelo zesizwe eze National Health Service Training and Induction Modules phansi kwesikolo sePublic Service Academy ludala inkulumo. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuvezwe ngumphathi ntambo wezokwethulwa kwemibiko uNkosikazi Monica Mchangwa emhlanganweni lentatheli izindaba wokuzethulela okuvunyelanwe emhlanganweni wedale labaphathi ntambo elecabinet.
The envisaged training programs will therefore equip healthcare workers with correct standard coverage.
Lezi nhlelo zizosiza ukuthwelisa abakuhlangothi lwezempilakahle lolu ulwazi oludingakalayo ekuqhubeni imisebenzi yabo.
And of course, high performance with culture.
Umqondisi wenhlanganiso ezimeleyo eye hashtag this constitution uNkosazana Abigail Mumpambi uthi akaboni injongo yalezi zifundo.
Kungani singahlanganisi la ma programs kube into eyodwa mhlawumbe e-administer under those institutions? Uma sokubuya njengeproposal ngathi inkarakade yeproposal, does that mean ukuthi linto izabe vele isizimele laphana? Ngithemba ukuthi linto vele layo is focusing much on issues of patriotism.
UNkosazana Mpambi uthi njalo akucaci ukuthi luqondiswe kubaphi abantu lolu hlelo.
And kathesi kunje abantu badinga ukuzwisisa ukuthi linto khambe ingabe ihlanganisela abantu abavele abakuhealth kumbe sithi izabe isenziwa yilaba abayebe ifuna ukungena kuhealth.
Umnumzana Efi Dlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association nakhora ugcizelela kulokho.
Yebo kambe khona empilweni kuyadingakala ukuthi izisebenzi zonke kunye lezempila kahle zibe wazi umsebenzi wazo njalo ziqhubeke ziziqeqeshisa zizikhulisa olwazini lwemisebenzi leyo ababe beyisebenza. Kodwa ke kakufanelanga kwenziwe kube yinto yokuphoqelela abantu njengalokho sekusenziwa.
Ukhuthaza uhulumende uNcube ukuba akhuthalele ukuthuthukisa isimo sezisebenzi zakhe hayi lokho okunye okungazwisisekiyo.
Izisebenzi zezempila kahle zivele zingaphili kahle, amatitshala engaphili kahle. Uhulumende befanele enze into ezavusa i-economy, ezavusa imisebenzi, ikhulise le mali abantu abayizuzayo kulalokho kufuqela abantu ukuthi bayefundiswa into engadingakaliyo ngalesi sikhathi.
Lo msakazo uxhumane lomnumzana Simbarashe James Tafirenyika okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Urban and Rural Council Nurses Workers Union othi lanxa kukhangeleka kukuhle lokho okuthiwa nguhulumende, inkinga iza kuba khona kwezokukwenza lokho.
It is good to be patriotic, but the key area or the key issues that need to be addressed are
kuhle ukuqakathekisa ilizwe lakho ngoba okuyikho okumqoka okumele kulungisiswe yikubona ukuthi ziyalungiswa lezo nkinga uhlangothi oluthize kumbe ugatsha oluthize kumbe iklinika ethize loba esibhedlela abahlangana lazo kube yikho okuqakathekiswa nguhulumende ukukulungisisa.
These things won't affect even the employees, the employer.
Kodwa uhulumende akakatsho ukuba luzoqala nini ukulandelwa lolu hlelo lwe-National Health Service Training. Ngimele iStudio 7 iseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Ibandla lezaphu liphakathi komhlangano weCongress lapho okuzakhethwa khona umkhokheli omutsha ozakwelama umuyi umnumzana Dumiso Dabengwa. Umhlangano lo uqale ngolwesine kobulawayo ukhangelelwe ukuphela ngomgqibelo. Indodana kamuyi umnumzana Joshua Nkomo wake wakhokhela leli bandla. Usibangilizwe ngomunye wabancintisayo labanye abathi umnumzana Strike Mkandla, Mark Mbayiwa, Matthew Sibanda, Bernard Magugu lonkosikazi Sithembiso Mpofu ohlala kwele Bilitane.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa sephuma ngapha a Voice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leNews Day linodaba oluthi ibandla leMDC Alliance selisole umbiko wesithunywa seUnited Nations unkosikazi Alina Duhan lisithi wethule umbiko wakhe ephakathi kokuzwa imbiko yabo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com libika ukuba imuli kamuyi uMaxwell Chimwamombe weHarare ifuna ukuhlawulwa imali engangamadola ayedlula inkulungwane ezilikhulu ngoba inkampani yeDoves yabangcwabisa ibhokisi elingelamuntu. Umuyi yena wayengcwatshwa njengomuntu ompofu ongelazihlobo, i-Pauper's Burial. Kwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Hey, salibonani bantu baka Studio 7. Ya, siyaphila nje, sibingelele nje bonke abantu baka Studio 7 abasakazi. Yalikhuluma lo Josephat ePlumtree. Uyazi ngempela umnankagwa ukhalela ukuthi ama sanctions kakhishwe. Kwayena thina esifake kuma sanctions. Ngikhuluma kumanje ama border aka wonke amazwe asevulela ama border sokuseleni. Ngama sanctions kithi lokho ngoba thina siphila abantu baseBotswana South Africa. Uma bengakwanisa ukuza ngapha kuyindlala kithi konke lokho. Ngikhuluma ko DA kuva sithathe njani thupho usesenzani ukuthi ikorona lena nguyo selolwazi kwedlula wonke amazwe lawo lomhlaba lo sekungcina kavule laye kavule uselokhu evalile ngciye ngabe ukhalela ukuthi ama-sanctions kakhitshwe ama-sanctions lokho utshona bekhala behlabela yeye kaziye ntikazela akusebenzi lokhu hawu baxotha abelungu lapha bethi abelungu ngababafuni namhlanje sebekhalela ukuthi abelungu babafakele ama-sanctions la ama-sanctions la mancane kube kuya kami ngabavala sibi lokuthi ngijoyine indiza mchini vele be lama ambasadaba waseMelika ngaba baxosha kuphela ukuthi iZimbabwe mpela into zabomnankakalo zikhanseli abantu beZimbabwe bathwele nzima bantu basokolwa njalo ngakhala abantu beZimbabwe ngabantu esingathi ngama-hard workers basebenza bona babantu ngokuzimisela kabo siswele uhulumende hhayi umnankagwa akayenzi kahle kavula amabhoda ke kungenani sikwanise phela ukuthi siziphileli ulokhu ekhalela yeyo ama-sanctions kakhishwe yeyo ama-sanctions kakhishwe ekhishweni ukuthini bezona besona kangaka khona manje uthi ama-overtarians abantu abalwelizwe yini nje ngempela naleyo sikhathele thina ngendaba yabo kwayona i-ZBC yabo loku kulobandlululo akukhulumi isindebele kuloko kubhizi kukhuluma isishona hey ama-sanction hhayi ento ayento abafake mo. Ngiyabonga,
ngiyalibingelela futhi iStudio 7, ngiyalibingelela lonke bahlabezulu aleli size njengoba ngikhuluma ngeradio ekhuluma kahle into zabantu icacisele into zabantu ukuthi sihlambuluke aleli sikhuluma izindaba zethu ezizibikayo ezesikhala ngazo ayikhulume iStudio 7 sizwe singoba liyakhuluma siyezwa abantu bayakhuluma lathi naku siyakhuluma kodwa ezethu asikhucela lesi sami. Studio 7. ncede abantu ndingumhlafu mina ngiseSouth Africa ngubishop Khala vele bavala imali yami abantu bezimbabwe yayifuna from 2010 and now ngiyahlupheka manje okuhamba ngilalapho babeyihlalele khangikhabe kuzinkomo kwami kokuyi-2 cela kini ngiyabona
salibonani salibonani basakazi nabathandi be-studio 7 lona okhuluma ngugifti sondo kufo kandlovu laphana esitishini basakazi bengithanda ukuthi nje ngibuze nje oro mali ngatholi ithuba like lisibuzele oro ngutshunga oro mbano wezanu siyakhumbula umnanga kwa engena wathi yena ama-sanction akusizo akusiyonto engabusifisela izwe emuva wathi yena vele angeke ekhale ngama I think it was late 2017 or early 2018 esithi ama-sanction I see wangabisela izwe emuva esithi abantu isitime ukuthi siye kukhala ngama-sanction silungise izwe wakhuluma yena umnanga kwa engena esikhundleni ukuthi izwe libulawa i-corruption ilizwe libulawa ukuthi kungabile accountability kubongqongqoshi manje sesishone busy edlalisa imali zesitate yenza ama-anti-sanction mas wenzani ngoba wasitshela wathi ama-sanction akuyona into yobulala izwe and lawo ma-sanction akusuwo ma-sanction afakele izwe kodwa afakelwe ama-individuals angaphansi futhi kwekhulu less than 100 individuals la makhampani nabo so asazi ukuthi lawo ma-sanction engabulala kanjani izwe bese ngibuya laphana ngibe sengisiqale ngigiye kuthi kangigiye ngichibileke ngiyeqembeke phezulu manje sizwa ukuthuthwa ama-oveti lawo abotshiwe bhikitsha abawabophe kakhulu ngoba ama-oveti yiwo abantu izani isikuphawa ngenxa yabo babehlala nje besithi zanu Europe zanu Europe manje walamba indlala sebeqala babhikisha bethi leyo mali abayihola incane ababotshwa yiyo yibo abayifakile ya inja manje idla umnikazi manje ngiyayithanda mayifika lapho ngiyabonga ngokuhlanganisa ethembisi
ngivingelele ku studio 7 kubasakazi kunye labalaleli bayo bakhona okukhulumayo nguzinja ziyamkhonkhotha oqhamuka laphana kodukuthi bakithi ngithanda ukuphikisana lokuhlaziya kuka ndoda lo ozibiza ngomfundisi kade ngifundisa imbumbulo ngikhuluma ngosibanda la kuyamangaza kakhulu ukuza umuntu ozibiza ngomfundisi athi yena ungumhlaziyi wezepolitiki kade engumlandeli wepolitical party uthi yena uma iMDC idinga ukungenelela kweSEDEC ethi ngabantu abangalangqondo abantu beMDC abafuna ukuthi iSEDEC ingenelele ekubeni kufanele izinto zaseZimbabwe zilungise khona lapho ekhaya ngisengisithi kuwe ke ndoda wena ozibiza ngufundisi iba ngufundisi otshumayela ibhayibhili uyekele indaba sepolitiki ngoba suka usurobha abantu le nkonzweni uthi uyabathumayeza kati wena ubathumayizela ukuthi bayivotela iqembu lelo lisapota izanu PF ngithanda ukukukhumbuza ukuthi ngalwana mnyaka kuze kube le government ebusa ngokubambisana i-MDC lezanu PF kwakungenelele iSEDEC khona lapho ukuze izinto zilunge ngoba izanu PF injalo yona ekwenza ayifuni ukudonsela ingubo esayidini layo nakhona lokhu indaba yePollard lapha kuPollard lapha ungathi yabheka wonke ama-officials okuyiwo aphethe lowo mdlalo wePollard ngabezanu PF babuya bebe ngonompembe babuye bebe ngolaisman babuye bebe ngabadlali phakathi enkundleni so yonke idecision ethathwa lapha fanele ithathwe ngokufavor izanu PF that's why iMDC ngiyabantu abahlakaniphileyo abafundileyo bedinga ukuthi kungene nelele ezizwe ukuze into yaseZimbabwe ilunge so ngithanda ukuphikisana lawo ke wena okhulumayo ozibiza ukuthi ungifundisi kodwa ukhuluma imbudane nje into engazwakaliyo kuyangimangaza ukuthi uphuma emzini onjani labantu abakho bathini uma bekuzwa ukukhuluma imbudane efana nale uthi wena iMDC iqamba amanga ukuthi imota kaChamisa yadujula uthi akudingi ukuba lesocha ukuze ubone ukuthi imota le yachayilitshe noma yachaya kuhlamba hayi mfundisi yekela ukukhuluma into ongalalwazi layo wena umuntu weBhayibheli thumayile iBhayibheli uyekele nje ukukhuluma izinto eziqondane lezepolitiki lapho kuthaye khona ibullet ifastela ifastela lithi lichachambe lonke ngeke ube kwazi ukuthi ifastela lelithaye yitshe noma yini so le into ikhulumayo uyeke wena uma usupport izanu PF iba ngwezanu PF uyisupport nje izanu PF yakho uyeke ukuhamba utshela umthwakazi amanga
kustudio 7 basakaza abahle linjani kulabalake yabi audio yayisavulakazi ubusewahamba njani kuli ndizama ukuthumela akusangeleki hayi kubuhlushe uyazi ukuthi impela bawumuntu osupport izanu osizwa abantu ngendlela abakhomenta ngakhona ey'ncikweni lapha kuba-audio akazi ukuthi usuke umuntu inhliziyo enjani inhliziyo yakho futhi ukuthi iyalilala impela yokubulala ngoba abantu bayahlupheka abadala bayahlupheka uze umuntu ezikhuluma ngabahlekezele ezinyembezi lapho egangeni akazi abantu ababekhaya kwenzakalani wena kodwa ukhona ngapha ezimbabwe kumnandi uyagiya ugiya ngaso leso sikhipha sakwesiyelo kumnandi kuwe ayiayi kodwa ngabe kuyafezeka konke lokhu kukhulunywa ngabantu shuwa abantu bezalo kususela kuyimnankakho khona ngale kusiyakuchabisa unkulunkulu nje abangenele nje bonke abangenele nje bonke ngepunishment wonke abapanishe bonke shuwa asikhulule ebuzimeni esikibo sihluphekile bantu benkosi ngezami sizweleni shuwa kanti laba abantu banjani bantu ayiayi alowo uzima lo alowo uzima shuwa ukuze ufisele ukuthi ngapha wathi uvuka uzothi omnye umuntu ufile ngendaba yokuhlupheka nje ayiayi abantu bezalo kabasixolele shuwa basuke nje embusweni banikeze abanye abantu ichansi kusinto kudedelwana nje shuwa hawu bantu
sanibonani sanibonani bantu bakithi kanjani ngezindawo ngezindawo hayi kodwa abantu bakithi akula muntu ongaliboni ukuthi ilizwe lakithi liyehlula ilizwe lezimbabwe liyaphela bantu liyaphela ilizwe liqedwa yisela leli umnankagwa leli umnankagwa wasefakela abantwana bezimbabwe ihlazo yikho ubona amahoveti etoyitoya so yikho ubona amahoveti edemonstrata ebotshwa enjalo sebevukile abanye kabalanyawo abayaqhula bafuna itreatment kodwa bayabotshwa kuthi abayejele kukothiwa ngupresident umnankagwa lo president ungcolile lo isela leli lingcolile leli lo vele ngeke wafaba ngupresident akula president onje sho umuntu obopha abantu asebegugile njengalabana ebabopha mpela akodwa ishemu lo muntu lo amnankagwa shemu mpela kodwa iqiniso liyavela ukuthi ilizwe lelavele lalingavalelwa ngecorona ilizwe babevalele ububi babo bevala ububi babo iqeda bethi corona lelana vele asolizwe elalingavalwa kuqanjwa manga kuthiwa kuvalelwa icorona ngoba icorona izalo PF umkhuhlane izalo PF obonwa ngumuntu wonke ongalaphekiyo umkhuhlane oqeda abantu khuluma kanje bavale ilizwe bona balezidumbu ezingaki phansi balezidumbu ezingaki bevale ilizwe bethi corona corona loba kungatibalwa inamba yabantu ababule yicorona leyo kubalwe izidumbu zabantu bezalo PF kuqathaniswe sibone ukuthi izidumbu eziningi ezabobani ngoba iqiniso inamba yakhona ezalo PF ngeke uyithuli abantu baningi kakhulu ababulawa ngabantu labo abanye abantu babanyamalala itayizamana banyamalala lamanje abantu bathotshwa bathunjwa banyamalala inamba yakhona ngeke uyithole ukuthi kona abantu ababulawa izalo PF bangani badlula vele icorona kachana corona ifika izolo le
sanibonani bantu bakastudio 7 ngicela ukuthi nxa ngingakhuluma indatshana yami bakithi ngizwe khuluphuma emoyeni ukwenzela ukuthi ngibe kwazi iindaba zami ngingazingenisa njani ngiyacela CV lapha ngikucela ukuthi mina ngomunye wabalimi lapha ematoko so ngomunye wabalimi ukuthi sithole ikhomba nakusonto elulo khathesi izulu liyathwala iwhithi yethu iwomile isemasimini iwhithi isilime sithi singavela sinedwe sihle simile khonapho singasadleki
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Wezemelika. Ezinye izigaba zelemelika ziqhubeka zisiba lenani labantu ababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 eliphezulu lanxa ilizwe lonke jikelele selilamanani aphansi. Isigaba se-Texas yiso esilenani eliphezulu elabantu abedlula amakhulu amabili 237 ababulewe yilumkhuhlane izolo nje kuphela. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seTexas, umnumzana Jerry Twala Jackson, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Msakazi, igciwane leli elithulela umkhuhlane weCOVID-19 kubonakala lokhu lisasekhona simile ngoba abantu babonakala lapha kumabonakude la kumaphephandaba, kanti ke nje labantu nje sibaziyo kukhona lapha nalapha sizabe lokhu bekhala ngakhona ukuthi hayi ngapha umkhuhlane lo usuke wasihlasela emulini ngapha ngakho-ke ngingathi umkhuhlane usekhona sibili kodwa kakusafani lasekuqaleni kungathi nje usuwehlile kancane nje.
Indawo ezifana lamabhawa sezavulwa yini njalo abantu bayagqoka amamaski beqhelelana na?
Nxa sikhangela iindawo ezinjengezindawo zokuzilibazisa kakhulu iindawo ezinjengamabhawa awe maningi kangako amabhawa avalayo iningi lawo nje behlisa inani labantu abangaba khona phakathi kwendawo lezi zokuphuzela utshwala ke kodwa-ke nje eziningi zakhona mpela bezisekela abantu bangene ukuthole abantu bezihlalele laphana bengafakanga amamaski kanti-ke ungababuza ukuthi kungani bengafaka amamaski batsho ukuthi khona ngoba bahleli lapha yindawo yokuphuzwa khona kuyadliwa uzodla kanjani mhlawumbe uphuze kanjani ngapha ufake isifonyo emlonyeni. Ngakho-ke nje labo mthetho mpela behluleka kakhulu ukuthi bangayithini le ndaba. Ngakho-ke sinazelela ukuthi iindawo eziningi kakhulu sezibuyele esimele sasizo zona before umkhuhlane uqala, noma yebo sisazi ukuthi umkhuhlane lokhu kukhona lokhu bekhuluma ngawo. Kanti-ke le minyango yabo lapha uthola befakile ibhakani elithi umuntu onke kagqoke isifonyo. Kodwa-ke lokho kunzima ukuthi kulandeleke ngoba nyeke ugqokisa umuntu isifonyo ngapha esidla enatha.
Umnumzana Jerry Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seDallas eTexas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla leZANU-PF lamukela imbiko yesithunywa seUnited Nations unkosikazi Alena Duhan othi izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yeZANU-PF zesulwe. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilo ntungameli Nkomo.